UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathe lezindaba yomsakazo weVoice of America uthi akumelanga ele Russia lihlasele ele Ukraine.
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand, or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia, directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Ele Russia silinika umlando wokuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abaningi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjiswa njani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Uthi elemelika lamanye amazwe azajezisa eleRussia lingahlasela eleUkraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo ukwenziwa ngeRussia. Kunengi kakhulu okunye okwangikhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe athiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela ilizwe le-Ukraine.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele-Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele-Russia lifuna ukuhlasela ele-Ukraine. Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngeleRussia.
Amadoda la angapha awe-America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise obefuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona njengoba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le-Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile, mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini laye ohlala kule Melika.
UPutin udlala intshoro yakhe, kukhona angabe aza kwenza e-Ukraine kodwa mbonanga nokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kweleRussia. ELeRussia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.